Ngibonge ke usithandekile lo Sandra. Siyalamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 26 Ncwabakazi 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle kumagumbi amane omhlaba lapho lingali khona olamukela emoyeni ngenjabulo igama lami nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Mthunkuntu yayikuthi abantu bayadubeka bayaswela ukudla abathola imali yokwelathwa ezibhedlela abantwana bethu abancane sabazalayo abafundileyo kakhulu bayaswela imisebenzi bagcwele ezitaladeni bagcina besiba ngamasela.
Abebandla lezombusazwe elisanda kubunjwa ele African Democratic Party ADP baveza ukuba uZulu weZimbabwe nguye oyekele umumo wonakala kulokudinga indlela zokulungisisa inkinga ilizwe elibhekane lazo.
Abantu abantu
Amalunga edalela eParliament lamhla asole iziphathamandla zikahulumende esithi iningi lazo lihambisa abantwana esikolo ezizimeleyo kumbe ezingaphandle kwelizwe yikho zingalwazi lonke uhlupho oluphathelane lezikolo zikahulumende. Unobhala jikelele wenhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Medical Association Dr. Douglas Gwatitso uthi abezempilo eZimbabwe sebelungele ukulwisana lomkhuhlane we-Ebola nxa uthe wahlasela ilizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha kulumsakazo weStudio 7. Abebandla lezombusazwe elisanda kubunjwa ele African Democratic Party ADP baveza ukuba uZulu weZimbabwe nguye oyekele umumo wonakala kulokudinga indlela zokulungisisa inkinga ilizwe elibhekane lazo. Intatheli izindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Inkokheli yaleli bandla le-ADP ikhuthaza uZulu ukuba aqhubekisele phambili impi yomkhankaso wombuso wabaningi esungulwe ngumkhokheli welinye lamacele MDC umnumzana Morgan Tsvangirai okuza kwenza ande amabandla ezombusazwe elizweni lulungiswe lodaba lwegukurawundi luphele kokuphela isithi ngokunye okungaphathisa ukuletha ukuthula okupheleleyo elizweni. Umkhokheli waleli bandla umfundisi Marcelina Chikasha uthi sesifikile isikhathi sokuba umuntu wonke azinuka amakhwapha avume ukuba uyekele into zisonakala ekhangele, wavumela ukusela, ukuvalwa kwamankampani, ukungathembeki, kanye lenkokheli ezilobuhwaba, wangabila ndaba lomonakalo obusenziwa yilabo abaphethe intambo zombuso. Unkosikazi Chikasha yena okhokhela njalo ibandla lezokholo ele Joy Unspeakable Ministries njalo wafundela umsebenzi wokuba ngu-accountant uthi ungene kwezombusazwe ngoba ebizwe wasabela njalo ibandla lakhe ligxile kakhulu kunkolo zesiKristu. Lokhu kusekelwe ngomunye onkokheli ebandleni le-ADP leli obekulomhlangano lentatheli izindaba owenzelwe e-Media Center eHarare lamhla engunobhala jikelelekilo unkosikazi Betty Moyo.
Mthunkuntu yayikuthi abantu bayadubeka bayaswela ukudla abathola imali yokwelathwa ezibhedlela abantwana bethu abancane sabazalayo abafundileyo kakhulu bayaswela imisebenzi bagcwele ezitaladeni bagcina besiba ngamasela noma bechapha besiya kwezinye kwamanye amazwe besiyasebenza khona ngale lapha abatholi imisebenzi. Thina okutsha esikulethayo yikuthi sinanzelele ama-tribes wonke ngoba kungani amabandla amaningi ayasilela esindebeleni ngalo ayaconcentrate kakhulu ngapha esishoneni kungani labana abasananziwe.
Uthi unkosikazi Moyo akusizi lutho ukuba ilizwe lenze ingane akukho okwaphosiswa kundaba zokuhlukuluzana kwabantu ngezizathu ezehlukeneyo osekuqhubekisele phambili ukufuthelana lenzondano phakathi kukaZulu eZimbabwe okubalisa olwezehlakalo zegukurawundi.
Kumele siye kukhangelisisa ukuqalisa kwabo siinvolve labantu aba-afekthwayo igukurawundi ukwenzela ukuthi sikwanise ukubapholisa sizwisisisa inhlungu zabo. thina silokho siqamela khonoke kade sikuthi ukuthi thina sifuna ukulungisela abantu indaba zendlala lemfundo lokwelatshwa ikho lapho esiqamele khona kakhulu.
Abebandla leli elibunjwe ngenyanga kamabasa lonyaka bathi kabakalungisela ukungena kukhetho lwama-by-elections kodwa bezancintisa kukhetho luka-2018. Bathi sebesezigabeni ezine okubalisa iBulawayo, Harare, Mashonaland Central kanye leManicaland, njalo sebenze umhlangano wabo wokuqala omkhulu we-rally kozimba eMashonaland West. Lithi leli bandla liza kuphatheka kunkulumo labamazwe angentshonalanga nxa seliwuthethe umbuso ukukhankasela ukususwa kwezijeziso zomnotho ezabekelwa eleZimbabwe. Lawo mazwe azibekayo inkokheli kuleli bandla le-ADP zithi ecatsha ngomunwe nxa ethi ziqondiswe kunkokheli yeZANU-PF, iqiniso yikuba ziphazamisa inhlalakahle kazulu wonke jikelele lokubuyisela muva inhlelo zikahulumende emisebenzini yokuthuthukisa inotho yelizwe. Okwamanje lithi leli bandla kaliyikumanyana lamanye amabandla aphikisayo ukubumba ibandla linye eliphikisayo njengalokho okukhankaselwa ngamanye afana lele MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Amalunga edale lePhalamende lamhla asole kakhulu iziphathamandla zikahulumende esithi iningi lazo lihambisa abantwana ezikolo ezizimeleyo kumbe ezingaphandle kwelizwe yikho zingalwazi lonke uhlupho oluphathelane lezikolo zikahulumende. Lokhu kuvezwe lapho kuvulwa idale lePhalamende lamhla lona ebelivaliwe okwamaviki amabili njengenhlala yenza amalunga aleli dale esathatha ikhefu. Umnumzana Settlement Chikwinya omela imbizo edale lePhalamende ubikwa esekelwe ngabaningi lapho esithi ugatsha lukahulumende olubona ngezemfundo lwethula imithetho engajulisi inhlelo zemfundo efana lokuvimba ukuthi ababalisi beqhube ezinye izifundo zama-extra lessons ukwenzela ukuthi bathole imali yama-incentives ezabakhuthaza ukuthi basebenze nzima abantwana baphumelele. Ukuze sizwe okuningi okwenzakala edale lePhalamende lamhlanje, uSthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe loNkosazana Thabita Khumalo omela iBulawayo East kuleli dale engowe-MDCT.
Udaba wasegudini namhlanje imoshini efakwe ngu-Honourable Chikwinya mayelana lokufeyila okwenza abantwana ezikoleni zikahulumende, njalo ukuthi inkinga yakhona eyenza abantwana laba behluleke ezifundeni zabo yini. So yebe sizama ukuthi siyiqhukaqhuke ukuthi sazise uminista ukuthi into kazimanga kuhle, njalo kuqakathekile ukuthi silungiselele udaba kwenza ukuthi labantwana banelise ukuthi banqobe ezifundeni zabo ngama-marks athabisayo hatshi lokhu esikubonayo, ngoba singakhangela kunjenje yeZimbabwe yonke abantwana kade besezikolo besenza i-geography akula loyedwa ophumeleleyo, and it was less than 10% abantwana abaphumelelayo i-geography.
Likhulume ngelizwi linye kumbe bakhona abanye ade bebona ingane kuningi okwenziwayo kugatsha lwezemfundo?
Hayi, abanye bethu abezanu-PF bebesithi bona okwenza ukuthi abaqeqeshi ezikolo amatitsha ukuthi abantwana bafeyile ludaba lama-functions. Ama-functions angena ngaphi? Sonke siyazi ukuthi izikolo zaseZimbabwe yizo ezaziyizikolo ngoba indlela yabantu abade bechumbe ngayo abantwana beseZimbabwe ibitshengisa ukuthi besebezikolo ebezilazo zonke izinto, amabhuku, ama-DSP, izitulo, amatensele, lani. Namhlanje izikolo sezivula akusela mabhuku, akula ma-DSP, njalo futhi amatitsha kawabhadalwa. So uminista we-education uLokora wayethe khona yena kakumelanga amatitsha babhadale ama-incentive, ama-incentive asephumile, amatitsha kawahodi. Labo amatitsha benjana bala bantwana abasezikolo kumele babhadale ama-school fees labo, abasanelisi. So kuthiwa ama-incentives angaze afakwa kuphongezwa nje, but ngesikhathi sika-2009-2010 amatitsha abephiwa wona la ama-incentives, abantwana baqalise ukuthi banelise ukuthi bapase ezikolo ukuthi layo iteacher inhliziyo isihlezi phansi isanelise ukuthi layo anelise ukugcina imizi yakhe engethuki ukuthi kaholanga njalo kalamali.
Liphethe ngani lolu daba?
Ukuphethe ngakho ukuthi ama-headmaster abehlangene e-Big Four, bathe behlangene babhala ugwalo bahambisa kuminisa entengiso ye-agenda yabo ukuthi bafuna ukuqoqoqoqa ngayo. bathe bekhona ngale uminister wasike wathinta i-agenda yama-headmaster wabafakile yabo kodwa bathi efike efolos ama-headmaster bathatha i-agenda yabo akade bevele behambise ekuqaleni kuminister so umgoqa abaphumelayo bacele ukuthi ekuqala bafungeyabona upresident lwaleli lizwe umgazi ukuthi bayemazisa ngodubo lwemvakalo yesikolo lokwenziwa nguminister okwesibili bafa umgoqo ukuthi kumele kube le conference lapha ema-stakeholders wonke bahlangane nominister bamazise okwenzakalo yesikolo.
Lo ngunkosazana Thabita Khumalo omela iBulawayo East edalele ePhalamende engwe-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Usiba lukhulu webhanga lesizwe le-Reserve umnumzana John Mangujia uthi izizalane zeZimbabwe kumele zibambane zibe lombono munye ukuze ilizwe liphume ebunzimeni elikubo. Esethula imbiko yakhe yokusetshenziswa kwemali monetary policy izolo uMangujia uthe ilizwe libhekane lobunzima abubangelwa ukuvalwa kwamankampani ukusilela kwemali wathi yena lanxa ilizwe liphakathi kobunzima obunje ulethemba lokuthi kuzaba lobubelo. Uthembise njalo ukuba ibhanga le-Reserve lizayekela eminye imisebenzi elayithatha ngesikhathi kusasebenza idola leZimbabwe esithi kumele leli bhanga lisebenze umsebenzi elivele limele liwenze. Ngesikhathi umnumzana Gideon Gono engusiba lukhulu waleli bhanga wasungula inhlelo ezazimele zisetshenzwe lugatsha lwezemali. UMangujia uthe phakathi kwamabhanga elizwe yalichumi lasithoba munwe munye amane kuphela yiwo kuphela angakenelisi ukufunyelela imali efuneka ngomthetho ukuthi yebe lawo. Lanxa uhlelo lukahulumende welemelika olujonge ukuthuthukisa abasakhulayo be-Afrika olweMandela Washington Fellowship lugqitshiwe ngenyanga edluleyo kantulikazi khonapha eWashington, bakhona abalutshwana abagoqela abasakhulayo beZimbabwe abahlanu abasele ngemva besebenza lamankampani achiyeneyo belolonga ubungcitshi babo. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe labahlanu laba wasethulela udaba olulandelayo ngokugcweleyo.
Abanye babo abangamachomi amabili lanhlanu sebabuyela eZimbabwe kodwa abahlanu laba baselebe sebenza lamankampani eMelika achiyeneyo bedinga ulwazi olujulileyo emisebenzini abayenzayo. Omunye wabasakhulayo laba ngunkosikazi Irene Chikumbo oyingcitshi kwezokukhulumisana ngemitshina yakulezi nsuku njalo ongomunye wabasungula inkampani ethiwa iHypercube. UChikumbo usele esebenza logatsha lukahulumende olwe-US African Development Foundation lona olukhangelane lokusekela inhlelo zentuthuko kwezamabhizimusi ezwekazi le-Afrika. UChikumbo utshele iStudio 7 ukuthi kunengi asekufundile kugatsha lolu ngendaba zokuthuthukisa amabhizimusi amancane ikakhulu asacathulayo. Omunye njalo ngunkosikazi Abigail Muleya osebenza le nkampani ecebisa lokuxwayisa amabhizimusi amakhulu eDeloitte Consulting. Inkampani le ngenye yamankampani amakhulu emhlabeni jikelele enza lumsebenzi agoqela iErnst and Young, PricewaterhouseCoopers leKPMG. EZimbabwe uMleya usebenzela inkampani ethuthukisa abesifazana kwezamabhizimusi eBinga iZubo Trust ehlaziya inhlelo zayo. Kunkampani yeDeloitte Consulting uMleya wenza umsebenzi ofanayo kodwa umahluko yikuthi usehlaziya inhlelo zamankampani amakhulu ahloniphekayo agoqela ibhanga lomhlaba eleWorld Bank. Uyachasisa ngomsebenzi wakhe.
Esikwenzayo kakhulu yikukhangela ikakhulu idepartment engisebenza kuyo, sikhangela ama-companies anikwa imali nge-federal government ukuthi ngendlela i-approach eyayifakiwe ukuthi nxa sifuna ukubona nje ama results azaphuma kuma programs eliwenzayo asilani lokuthi lenzani but we are worried ukuthi kwini okuphumayo impact bani ephumayo out of eliwenzayo so ngingakhangela umsebenzi engiwenzayo back home njengomuntu osebenza on ukukhangela ama program ukuthi abuya lenguquko bani empilweni yomuntu something like that impact assessment engikwenzayo ekhaya ikhale ngiphinde ngikhale lapho lokho abakwenzayo e Deloitte engikwenzayo ka Tesla kimi ngibona kuyindawo enhle like kungumsebenzi omuhle ngoba nakuza ngakha kuphinde kunike amanye ama skills ukuthi ngiyabuyela ngkhaya ngizakhwanisa njani ukusebenza more ngenze more impact
sibuze unkosikazi Muleya ngobunzima angaba ehlangane labo eqala ukusebenza e Deloitte Consulting kumaviki amane edluleyo
ekuqaliseni bekunzima cause ngiqale ngazidela ukuthi ngamfuthi ngikwanisa ukwenza umsebenzi lowu ngiphinde mfunde kuyamele mbale kakhulu ngizwisisa ukuthi vele yona iDeloitte isebenza njani nxa isebenza lama companies angaka ngiphinde ngizwisise njalo lokuthi abantu abangani bami abanye bamenzisebenza labo abakhona pe Deloitte bona labo basebenza njani then so ngibe lokuba lokunenga kakhulu ngaphinda ngangena futhi kuinternet ngizama ukuzwisisa even ama companies ona la ayisebenza later anjengabo World Bank labo Millennium Challenge Corporation zamukuzwisisa ukuthi bona vele basebenza njani if yona lay approach abayitsho ukuthi outcome based isebenza njani so that every time ngasi siyahlangana lama clients bona labo World Bank labo MCC akumelanga ngifike ngale ngiqalise ukubuza nje eminye imibuzo kumele lami ngithembisele ukuthi kukhona engikwaziyo sengike ngakubala lami ngasembuza sembuza those technical questions our evaluation so kube nzima but kunginika ithuba ukuthi ngifunde kunje sokade sendolwazi ukuthi World Bank benzani no MCC benzani njalo ngama outcome bani aphumayo out of umsebenzi abawenzayo
umnumzana David Chakombera yena usebenza lenkampani kahulumende weMelika encedisa amankampani akuleli azimeleyo ukusungula amabhizimusi emazweni alenotho esathuthukayo iOverseas Private Investment Corporation iOPIC. UChikombera uthi ukusebenza lalinkampani sokumvule ingqondo njalo selolwazi olujulileyo ekuthini osomabhizimusi abacathulayo bengaludinga ngapi uncedo olufaneleyo lokusungula kanye lokuthuthukisa amabhizimusi abo. Abanye babasakhulayo laba nguTakunda Chingozo yena ocele uMongameli Obama emhlanganweni we-US Africa Summit ngenyanga edluleyo ukuthi yesule izijeziso ezafakelwa eZimbabwe yiMelika ngoba ziphambanisa amabhizimusi kanye legqwetha uNkosazana Rumbiza Idube. Abahlanu laba bakhangelelwe ukuqeda inhlelo zabo ekupheleni kwenyanga ezayo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington nginguNtungameli Nkomo.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yabo dokotela eZimbabwe Medical Association dokotela Douglas Kwatitso uthi abezempilo eZimbabwe sebelungele ukulwisana lomkhuhlane weibhola nxa uthe wahlasela ilizwe. Utshele iStudio 7 ukuthi ugatsha lwezempilo luncedisana lenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba iWorld Health Organization iWHO bebeqhuba imihlangano yemfundiso phezu kwalo mkhuhlane lengcwethizo kulondolozwa kwempilakahle elizweni emalungiselelweni wokuthi luphathwe njani uhlupho lokuqhamuka kwalo mkhuhlane elizweni. Lo mkhuhlane oqhamuka emazweni angentshonalanga kwezwekazi le-Africa abalisa iLiberia, Guinea, Nigeria lamanye kodwa kathesi usuhahabela kwele Zimbabwe ngoba usukhona peduze kwele DRC.
Awin bibaba silale mawin bibaba silale mawin bibaba.
Ukuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla siyaqhubeka ngodaba lwamalobolo esiluthiyele endleleni ngeviki ezidluleyo lapho sixoxe khona lomnumzana Peter Zwide Kalanga Khumalo ingcwethi kwezamasiko esintu lonkosazana Precious Dube olwela ilungelo labesifazane. UKhumalo lonkosazana Dube babele mbono etshiyeneyo ngokubizwa kwamalobolo. UMadube uthi amalobolo kumele ahambelane lemfundo kantombazana. kodwa ke uKhumalo uchaya phansi ngenduku esithi imali yamalobolo ngeyokuhlawulela ingane ezizalwa ngabachadileyo hathi abesifazane. Okungasetshenziswa ngamantombazana ukubiza amalobolo okwethulwe yinkampani le okuthiwa yi-Bride Price Up ehlolisisa imfundo isimo somzimba njalo lesandla sokupheka ekubizeni amalobolo. Okuningi ke asikuzweni kuGibbs Dube exoxa ke loMadube loKhumalo ngadaba lolu.
Ngiyamuzwa udadewethu ukuthi ukhuluma ngokuthi naye uletha inzuzo lapha ekhaya.
Yes.
Awulotholela ukuthi letha inzuzo ekhaya.
Mm.
Kulotholwa abantwana. Nxa inzalo ingekho abantu besintwini labalobolisi.
Ngaphandle kokuthi
nxa ulinina inina elizwisisayo lesintwini esigcweleyo sibili, kuyahamba uyahanjwa kuyethathwa umntana nomnewenu abe yazi kubasena umlilo lapha ekhaya, aze kuncedisa lapha ekhaya abantwana babekhona kube sokukhithwa amalobolo. Leyo ukuthi ubuye uphethe imali ngokwena okokwenelisa kwenu yikho sokusenza ukuthi abantu badinga imali ezinengi nxa abantu besenda njalo lokuthatha le mithetho le mikhuba engasiyo esintwini sesinazelela ukuthi sokusika ngokuthi umuntu uthathwa ngaphi wendela kubani. Abanye bakhona bavele emhlobeni yakibo bavele babhadala imali eziningi njalo bakhiphe iy'nkomo eziningi. Imithe esintwini sakithi umuntu wesintwana kalotsholwanga abantu abakhe abalotsholwanga ngenkomo eziningi kumbe ngemali eningi.
Uyalo Madube la.
Anina nyala khona okokhumali kwakurong. Uzathatha umntwana ole 13 years uye mnika umntwana ole 70 years oxoza indenda khonale. Yiyo ama-pedophile ona lawo. Kwakurongo khonoko. Ukuthi kuthiwa ebasumndile ebasumndile. Umntwana engakaye anina nguvumi lapho. I'm sorry. Yikho konke pha umthetho wesindebeleni mbo wesindebeleni mbo wesintwini mbo wangaphi. Urongo ke lapho mina vena mvumi.
Uzasalela rena ukuthi umntwana abe lesithe ukuthi uziye mdingela umntwana ukuthi aze umisise ekhaya. Wena uzibona ukuthi ulathini. Sebezamile ukumisa bezama ngendlela zabo zonke bayenyangeni bawunika izinyama bawunika izihlahla bazama konke kwehlula. Kodwa umuzi ngubaba lomama nabantwana uyabe ungaphelelanga. Yikho abantu funa besizisiza lokho ukuthi kwehlukane ekuqineni ngoba liqina lisilwa libanga into elingayenelisiyo.
Yebo Khumalo mvumelana lawo. Afike kumntwana khona phana uthole ukuthi umdala nguye wrong. Umntwana sehlalela iminyaka emibili nothing. Umntwana ezeze ephume ebona abafana bengadini ngakhe ebeleke ezala abantwana lokwaphana koKhumalo kuthiwa ngaba kamdala beyangasuka kamdala kathi umdala nguye wrong. Nansoki
lapho uqinisile lapho ngingavumelana nawo. Ungaba le ngozi enjengale ekhaya akusaqondanga ngendlela eqondile awusakambi ngendlela eqondileyo kodwa kwakufanele kwenzakale yikho lokhu ukuthi kulungiswe kube indaba yangekhaya hatshi indawo yemaceleni entangweni ngale xa kuwukuthi kwehlule kungubaba lakho kuyasetshenziswa kuzama ukuthi labasikhisa labo bayamiswa phela akumiswa yomntwana kuphela.
Hayi kuhle.
Endi kumisa korophyala kwakusebenza isikho ukuthi kwakungasebenzi
akakhulu.
Ye kodwa ke wona amalobolo vele ayimisa umtshado yini ukuthi ungadiliki Madube ngena khona.
Ngokwazi kwami la kudala obaba bona umkethu bonaba wawuthume ukukhiphela imali sibili wayekuhlonipha la wawuzize ungumama mama but uma uhambe mahara khonoko engani uKhumalo kwakuthinta ukuthi khona yena uma kuyukuthi vele awusatholi bantwana uhamba lingalo kwesinye isikhathi ukuthi kanje kangikhiphelanga mali laye futhi athi ethi aphela lowo ngamthatha mahara isinto abantu abasaziphathi ngokuqondile
Khumalo.
Dube ngibona ngani sikhuluma ngezikhathi ezehlukeneyo lo Maduvela. Ngibona ngani uMadubu ukhuluma ngesikhathi sakhathesi njalo la ngezinto ezizakala emadolobheni. Emakhaya akunamama olwa lomkakhe esithi kawungikhiphelanga lutho. Umthado yeni kwakuvunyelwana ukuthi hayi khiphe ingxenye ukuthi incedise phela nxa kuzaba nomsebenzi ozawuba khona. Kodwa kwakuvele eziningi zangikhona zazikhithwa sokubonakale izalo lapha ekhaya njalo kuyisibongo kulanxa sisenzi sokwedlule umntu ayazakhiphe angezelele inkomo oyisezala ethathiswa yikukhula komuzi wakhe hatshi yinkosikazi esebenzayo hatshi inkosikazi ethi yona ayikhithelwanga lutho hatshi ngenxa yokuthi ubaba lo ufisa ukuthi adinge enye inkosikazi ngakibo kankosikazi wakhe kodwa kuyisibongo esasidengisa ukuthi sokube le nzalo lapha ekhaya inzalo iyayiyinsika yendaba la umuzi wangaphelelanga nxa kungenabantwana umuntu wangaphelelanga nxa ungaba nabantwana ungasalotsholwa.
Ye, kodwa ungazani uyalo madube lapha uthi ke umtshado walezi nsuku khonapho nxa usungene amalobolo phela khumalo. Ukuhluphayo ke ukuthi uyabe zisebenzela njalo nxa zisebenzela sokuba dinga phela uyazihambela phela. Kumbe khonapho engazi kitchenwe phela.
Ikhumama makade sizibhadalela amalobolo.
Ye, bakhona bakwenza.
Esethola umkakhe ongalalutho, ongalankomo, ongasebenziyo kodwa athandane laye afisa ukwendela kuye. Uboni umkakhe lo ongalalutho senelisa ukukhipha imali ene ngenxa yokuthi umama lo osebenzayo sesukwanika imali wathi hambe ebhadala ngala malobolo.
Madube kunjalo bakhona abazilobolayo?
Ya, akakhulu especially bona ababanjengathi abasebenza khona ngapha hayi bakwenza sivile.
Bakwenza njani?
Uqinisile ukhumali.
Njani? Akusitshele.
Bakhupha sivile imali behambise khona le benikeni indoda. Ukuthi mhla kuyazelwa usuza khupha yena le. Nangakubona sivile abangani bekwenza. Ngethi kokunyaka zengubona. La maringi khonapho bezithengele.
Umtshado njalo uyabuya kuma njani? Awusuzudilike madube.
Awuyadilika sivile. Awuqinanga ngisho.
Lapho ke besilalele umnumzana Peter Zwidekala ngakhumalo lo nkosazana Precious Dube olwela ilungelo labesifazana bexoxa lo Gibbs Dube kwestudio 7. Lifuna sixoxe ngani ngevike ezayo, thumelani imilayezelo yenu kunombolo yeWhatsApp ethi 001-202-465-0318. Okwezemidlalo ke lamhlanje akukacaci ukuba yiliphi iqembu lenguqu elingaphakamisa isicoco senkezo yeCastle Premier Soccer League lonyaka. Sekusele imidlalo eyithoba munwe munye kuphela okumele idlalwe esigabeni lesi. Intatheli izindaba yethu ezemidlalo Joseph Njanji usethulela ukuba amaqembu ami njani engalaneni yemiklomelo ngemva kwemidlalo ebikhona ngempela viki.
Iqembu leDynamo silwe likhokhelayo engalaneni yemiklomelo lile miklomelo engamashumi amathathu lathoba mune munye 39 ukuthi ngemva kwalo kule qembu le-Islanders lona elilingene ngemiklomelo lele ZPC Kariba omabili ele miklomelo engamashumi amathathu lathoba mune 2 38. Kundawo yesine kule qembu le-Capes United lona elile miklomelo engamashumi amathathu lesikhombisa 37 ukuthi ngaphansi kwalo kule qembu le-Wange elile miklomelo engamashumi amathathu lane. Iqembu le-FC Platinum likundawo yesithupha lile miklomelo engamashumi amathathu lanye ukuthi ngemva kwalo kule qembu le-Chickenini elile miklomelo engamashumi amathathu. Kundawo yethoba mune 2 kuhlezi iqembu le-Buffaloes elile miklomelo engamashumi amabili lathoba mune 1 lona lilandelwa ngele-Harare City elile miklomelo engamashumi amabili lathoba mune 2. Kundawo yechumi kuhlezi iqembu le-Chapungu elile miklomelo engamashumi amabili lesithupha ukuthi ngemva kwalo kulamaqembu athi i-Triangle yawomine kanye le-Black Rhinos womathathu lawa maqembu ele miklomelo engamashumi amabili lane. Iqembu le-Shapani Mine likundawo yechumi lane lile miklomelo engamashumi amabili lantathu ikanti ngaphansi kwalo kule qembu le-Bantu Rovers elile miklomelo elichumi lesithupha ukuthi iqembu le-Chiretsi yilo elijeke amanye engalaneni lile miklomelo elichumi lanye. Sikhangele ukwenzakala emdlalweni onguqu kwamanye amazwe. I-final yalonyaka yenkezo ye-MTN 8 elizweni le-South Africa iza kuba phakathi kwamaqembu athiyele Orlando Pirates kanye lele Kaizer Chiefs ngemva kokuba omabili enqobe kumidlalo ye-semifinal edlalwe ngempela viki yedluleyo. Iqembu le-Pirates linqobe le-Bidvest Wits nge-5-1 nxa kuhlanganiswa impumela yemidlalo emibili edlalwe kusigaba se-semifinal ukuthi ele-Chiefs lona libhuqele e-Platinum Stars nge-5-0 nxa kuhlanganiswa impumela yemidlalo emibili. Elizweni laseNgilandi imidlalo yeligi ingene kuviki yesibili ngempela viki yedluleyo njalo iqembu le-Tottenham Hotspur yilo elihlezi phezu kwengalane ngemva kokubhuqa ele-Queen's Park Rangers nge-4-0 okuyimpumela etshiye leli qembu lile miklomelo eyisithupha. Iqembu le-Manchester United lithole umklomelo walo wakuqala ngemva kokuba ngutshiki lobhanqa leqembu le-Sunderland. Namhla ebusuku kulo mdlalo onathisa amanzi oza kuba phakathi kwentshantshu zesizini edlileyo iqembu le-Manchester City kanye leqembu eliphutshe imidlalo yalo likundawo yesibili ele-Liverpool.
Siyabonga ke Joseph Njanji ngokusethulela indaba ezemidlalo ikakhulu inguqu. Isikhathi ke asisavumi ukubana siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele besilakho. Abe bandla lezombusazwe elisanda kubunjwa ele African Democratic Party ADP baveza ukuba uZulu weZimbabwe nguye oyekele umumo uwonakala kulokudinga indlela zokulungisisa inkinga elizwe elibhekane lazo. amalunga edalela eParliamente lamhla asole iziphathamandla zikahulumende esithi iningi lazo lihambisa abantwana ezikolo ezizimeleyo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngilithiya ke kuStudio 7 Live Talk lapho esikhangela umumo wezonotho elizweni. Lilale.